ngaba phathele lutho abantu bakithi ngithanda kubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane abantu bemasouth bafaka uvo lwabo imizwi labo bakhetha abantu ababafunayo yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belungekho free lungekho fair sitsho ukuthi sivote nzima sikhampeyine nzima kusiya ngani ngasikhuluma nje imzingwane silayo igwanda south silayo insizwa south silayo lebulilima kodwa okungasenani engikuthembisa abantu emathebulelweni sawo imathebulelweni yonke ejikelele yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha emathebulelweni south ngilokukholwa ukuthi abantu abantu bamathebulelweni jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintandane bangabantu abanganakwa ngumuntu kodwa kakhethi sebe lo muntu wabo abangamthuma loba yinini abayomelwa bayokhulunyelwa okumele kubuye emathebelelendi sizaqinisekisa ukuthi kuyabuya emathebelelendi
singathi ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo bamele ngakho kungabe kuyini
mina njengomuntu ohlala ekhaya enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo basikhumbula kuphela mzukana kungama-election bezosiphathela lokhu lalokhu kungama-chickenini okungasisi indawo kodwa sesikhuluma ngenguquko inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni sinethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengemathebeleni south abamele ibandla le-citizens coalition for change bazayinetha inguquko leyo ngokuqinisekisa ukuthi nabamba amahofisi ababamba amaministri nxa ngabe ngumgwaqo omele ubuye emathebulendi kawubuye nangempela nalokhu kunje imathebulendi eningi asilazulu thina sifuna amadamu amaningi kunamanzi ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho phinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha singatholi lutho thina njengabahlali njengalangesigaba ngisuka khona lapho ukuthi igolide leli elombiwe egwanda elombiwe filabusi elombiwe amatobo elombiwe plumtree libhenefithe abantu balapho abantu balapho bathole izuzo kikho ma ngabe umsebenzi kumbe i-gold claim nawe ube ne-claim kungumuntu waleso sigaba ma sifuna ukutshintsha izinto ezindala ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi ilizwi lemathebelelendi alikafiki ephalamenti akekho umuntu okhuluma nemathebelelendi kakhulu.